lokho kwenziwe kutramugumu wathikuna senzakala ukuthi awusebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-bail, ngokuya kwesikhathi sizabona amacala ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uTramugumbo uvelela eMidlands. Midlands province yikho uvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. Sibe kwazi njalo ukuthi uJoramu bevele ku-faction yakhe for isikhathi eside kakhulu. Emvictimizer sananzelela ukuthi uze waba nguminista ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engu-member of parliament. Yikho ukubotshwa kwakhe akutshintshi lutho. Akutshengise ukuthi sizani siluma silamazinyo, hhayi akula nto eshintshileyo, asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibe kwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo eza pre-bail ahambe ezihlalele emzini wakhe aqhubeke lokho ebeluthe ama-resources elizwe beyizani kuphela.
Sixoxe lo mgcini sihlalo weZac uthi yena iZac izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo. Abantu bezakhi sizabona kubotshwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona kubotshwa uPrisca Mfumira kuphela, kathesi sibona kubotshwa uJoramu Gumbo. Okuyenzakala nxa singabona sibile sebotshwe ekucineni kuyazokusika ngokuthi ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sekuliwa ke bese kusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona, kodwa ke sikwaziyo thina sikujayele ukubona kusenziwa iZANU-P F kusukela ingena embusweni kayijayelanga ukuthi ibopheke abantu bayo bahambe bepika ngaphandle loya abangasafunakali. I-corruption ekhona kwiZANU-P F isinjengekhensa esigcwele umzimba wonke. Awunyeke ukuthi lapha ngoba isiqeda yangena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo wenza ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona abaye bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyi-system. Yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo. Nalaye uJoramu Gumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa, besebenza lekhabhali yakhe, besebenza le-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathesi kule khathele kwezi fuel iviki yonke. Every week bakhweze fuel ngenxa yokuthi ke babe beyithola ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodile fuel elizweni leZimbabwe. So basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F, ayisuye yedwa ke odle kumbe wabhizelweyo mali, baningi abayitholayo.